Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 28 kuZibandlela 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lathi sesesaba sokufuze ikhathesi nxa sisebenza sibe kwazi udaba lolu phela ngingalubhala enxa lami ngingaphela senseHarare Central Prison njengalokhu abakwenze uBlessed Mhlanga. Siyakusola kakhulu.
Umthethandaba kamantshi namhla walile ukukhulula intatheli izindaba yamsakazi we-HSTV kanye lephephandaba le-Newsday uBlessed Mhlanga ngemali yesibambiso i-bail.
Abantu abangabe belezifiso noma abangabe bekubona ukuxokozela konke lokho befisa ukuthi ngabe kuthiwa into edilikayo. Kanti ke iZanu-PF libandla elidala libandla nalithi ukukhuleka kwaleli lizwe.
Kuyaxokozela kubandla leZanu-PF enkabazwe eBeitbridge lakobulawa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esesililweni sikaSemnioma kweleNamibia. Lingakhuthwa lihlelo lwabaculi olewoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethandaba kamantshi namhla walile ukukhulula intatheli izindaba yamsakazi we-HSTV kanye lephephandaba le-Newsday uBlessed Mhlanga ngesimali yesibambiso i-bail. Usithi ukukhululwa kwakhe kulakho ukuphazamisa ukuthula kumbe kuphehle udlakela elizweni. Umhlanga uzaqhubeka evalelwe kulandelwa ukubotshwa kwakhe ngomvula abesephenduka enkantolo mhla ka-14 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi umhlanga wephula umthetho ngokwethula imbiko ejojozela odlakela kungxoxo azenza lo mnumzana Blessed Geza yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuke embusweni. Ukuncitshwa kamhlanga ibail kusole kakhulu zenhlanganiso zentatheli izindaba ezifana leZimbabwe Union of Journalists iZUJ. Sixoxele nobhala jikelelo walenhlanganiso umnumzana Perfect Hlongwane.
Thina njengenhlanganiso yesidabuke kakhulu ngalokho okwenzakele enkantolo namhlanje. Yinto esidabula kakhulu ukuthi hayi kambe shuwa ngendlela thina sibona ngayo udaba lwakhe. Sibona sengani akula cala alidalileyo. Yinto nje efuna ukuthi aluba izinto zihamba ngendlela. Bekufanele ukuthi bamnike nje ithuba lokuthi abuye ezothonisiswa evela phandle. Hayi ukuthi bamphathe njengesikliwi.
Uhulumende uthi soweyesula imithetho eyayilihlukuluza njengentatheli izindaba efana lephosa le-AIPA. Kodwa ngokubotshwa kukamhlanga ungathi ikhona yini inguquko?
Eqinisweni akula nguquko esibonayo. Uyazi sake sisaba ngabantu angani siyajabula ngemva kokwesulwa komthetho we-AIPA. Kodwa esikubonileyo ukuthi okwenzakalayo bathatha okunye kwalokho kwakumunyethwe ngumthetho we-AIPA bakubeke kweminye imithetho efana labo cyber security and data protection, yona le imithetho ye-criminal court. Ngakho-ke asiyindawo simi ndawonye kumbe kahle ngithi sihlehlanyovane, ngoba phela izolo besingabantu abajabule kakhulu ukuthi umthetho lwana okade usincindezela umthetho we-AIPA usiwesulwe. Kodwa ke sibona eminye imithetho njalo emitsha efakwa nguhulumende kukhanya vele ngabalalo uthando kumbe isifiso sokuthi balungisise ukuthi intatheli izindaba zisebenze kuhle.
Mnumzana Perfect Hlongwane ngunobhala jikelelo enhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Sixoxe njalo lo mkhokheli wenhlanganiso yeYoung Journalists Association umnumzana Leo Munende.
Lathi sesesaba sokufuze ikhathesi nxa sisebenza sibe kwazi udaba lolu phela ngingalubhala enxa lami ngingaphela senseHarare Central Prison njengalokhu abakwenze uBlessed Mhlanga. Siyakusola kakhulu. Wonke umuntu sesesaba okwakhathesi asakwazi lokuthi lathi singabhala ezinye indaba bengehluleka ukuzithanda enxa lathi bazagcina sebesibopha. Intatheli izindaba zonke sezikwazi lokho. Njalo sibonani yinto ade beyifuna ukuhlalisa uBlessed Mhlanga ejele kumbe entolongweni for 2 weeks more thina sesikona ngani kutshenza ukuthi uhulumende kulento ayifunayo ufuna ukwethusela intatheli zindaba njalo yikho sokusenzakala okuzahlupha phambili ngoba uZulu uzagcina engasatholi indaba eziyizo thina sesesaba ukuzibhala
nxa sesikhangela indlela uhulumende kamnangagwa aphatha ngayo intatheli zindaba ungathi wehlukile yini kulokamgabe
Uhulumende kamnangagwa wathi ngiyena yena wathi usetshintshile izinto. Samnika lathi thuba lokutshengisa ukuthi usetshintshile izinto. Kodwa esesikubona lokhu ukuthi sesiphindela ngemuva sokufanana. Umbuso kaEmerson Mnangagwa lombuso kaRobert Mugabe songani sokufanana. Nxa intatheli izindaba seziyabotshwa, zibotshelwa umsebenzi wazo. Nxa kulecala elayenziwayo kumbe nxa kulomuntu owonayo. Abajezise indaba le ngendlela. UPlaisel Mhlanga is not a criminal. Ngasozabulale muntu, ngasozabaleke. Abamkhiphe bebembiza alright beze beqedana nendaba zakhona bengabothi uBlessed Mhlanga kuphela ngoba uBlessed Mhlanga yena wayebuza kwakulomuntu owayephendula owayephendula wakhona unga abambophe phela sibone ngoba thina sonke siyazi ukuthi akulaxala
umnumzana Leo Mnende ngumkhokheli wenhlanganiso ye Young Journalists Association ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 umnikazi wenkampani ye Alpha Media Holdings Yona elawula amaphephandaba abalisa ele Newsday, ele Standard, lele Independent, kanye lomsakazo we HSTV, umnumzana Trevor Ncube, laye usole ukuncitshwa kwaMhlanga iBail. Uthe kusobala ukuthi imthethandaba yenza intando kaMnangagwa. Kodwa unabhala ogatsha lukahulumende olubona ngokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana, utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Ncube ukhuluma amanyala. Umongameli Emerson Mnangagwa unkosikazi Grace Mugabe inkokheli yakwamanye amazwe labanye basesililweni sika mnumzana Sam Nujoma wakule Namibia ozancwatshwa kusasa. Unujoma waba ngumongameli wakuqala onsundu wakulele lizwe. Ngesikhathi Mnangagwa esesililweni lesi kuyaxokozela kubandla lakhe enkabazwe kobulawayo leBeit Bridge okulabanye abathi bazavimba imizamo yokuthi ahlale embusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla ombuso wakhe sokuphoselana aqatha phakathi kwamalunga emandlaleli laba kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association abazaqhubha imihlangano eGNA ngempela viki kunhlanganiso le kulabasekela ukuba Mnangagwa aqhubeke esembusweni kube labanye njalo abakuphikisayo Mnangagwa naye uthi kafisi ukuqhubeka esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Malakhe Nkomo ilunga lebandla leZANU PF
thina njengebandla leZANU PF ukubambana sizobona ukukhona ubukhokheli beZANU PF ukubambene buqinile phezulu khona ngale abantu abangabe belezifiso yoba bangabe bekubona ukuxokozela konke lokho befisa ukuthi nabo kuthiwa into edilikayo kanti ke iZANU PF libandla elidala libandla lalithi ukukhuleka kwaleli lizwe njalo libandla elezimiso kanye singathi le constitution eyazakalayo ukuthi uma kufanele ukuthi izinto zangona ziqhutshwa ziqhutshwa kanjani so ngokufisa kwabantu bangabisa ukuthi ibandla leZANU PF lidilike
abantu basoze becina bebulalana ngodaba lolu babakhona
into esingayitsho thina ukuthi njengoba ngitshilwe abantu ibandla leZANU PF livele liyakwazi bona lona liqhuba njani imisebenzi yalo konke lokhu kuxokozela esikuzwayo njengoba lami sithi ukuthi sikuzwa nje abantu bekhuluma ngako kodwa ukubandla leZANU PF akukho uma umuntu ufanele aqanise esikhundleni kulendlela zangkhona vele okulandelayo endlela abalandeli beZANU PF abaqotho bayakwazi ukuthi lokhu kuhanyiswa kanjani so asiyo into esethusayo asiyo into esasabisayo kumbe sicaba ngemuntu sasa ngavo kwenzeka lenye into engayisiyo ngaphandle kwabantu abangabe bona benenjongo zabo ezingaziwo kanti ke iZANU PF nongwayo izimele iqinile lokukhokhela imali nabakhokheli bakhona kusukela kumongameli nakubasekeli bakhe ababili
Lo ngumnumzala Malakhe Nkomo ilunga lebandla leZANU PF obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 SOS Lincoln eGwanda South. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazo ezimele.
Ye ukudlephana okukuZANU PF kusibonisa ukubana i-issue esilala siyi-raiser e-leadership. Ukubana eZimbabwe silekha i-leadership. Uhulumende la kuma political parties yikho kuyinkinga enkulu umuyi umgabe wachia ebhalile incwadi ethume umuyi njalo uSimon Khaya Moyo ukuthi abhale incwadi yokuxotsha umnangagwa. Ungayibala kahle leyana ncwadi iyatshengisa exactly icharacter yeleadership ekuZANU PF. So ababe ibhala ngalesana sikhathi babetsho beqinisile. Yikho ubona abantu sebedlephana bazaqala ukubulalana, khonokho akusoze kumangaliso ngoba yinature yeZANU PF e-violence. Abenelisi ukuthi basolve ama-problems kungela kulwa. Yikho ukusiba nomthelelo ngitsho laselizweni. I-issue ye-succession has always been a problem eZimbabwe.
Ye, kodwa siyake sikubona vele kusenzakala kubandla leZANU PF konke lokhu. Becine bekulungisa bona ngokwabo, ngakusoze bekulungisa.
Kuzalungiswa ngokuthi olamandla okumbe ngithi ole support ye-security, amapolisa ole support yamasotsha uzagcina enguye oprevaileyo. Kube sokulungiswa njalo. Kube sokusithi laba abanye njengabantu abangela principle bazalandela lokhu okuyabe sokusenza leso sikhathi. Sikubone ngo-2017 wonke la ama-province esiwabonayo sithi i-D2030 yiwo ama-province a-endosa ukuthi i-D axotshwe ngumgabe ngo-2017. So yikho ngi-raise ama-issues obuntu le principle kubantu beZANU PF ukuthi hayi imdlwempe nje kuhlala kudletshwana.
Umnumzana Fortune Mlalazi ngolandela ezombusazwe ezimele uwexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uqhuba umhlangano lomongameli Donald Trump namuhla lapho akhangelele ukuba uzasayina isivumelano esakwenza ukuba ele Melika lembe amatshali gugu elizwe lakhe. Umanyano we-United Nations uthi abantu abaningi balakho ukubulawa indlala enkulu kwele Sudan lonyaka. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane loMelika silomcebiso omutsha emsakazweni weVoice of America. Uhlangothi lwe-United States Agency for Global Media lubike izolo ukuba oyintatheli zindaba osengene kwezombusazwe uCarrick usengumcebisi walo. ULake oleminyaka engamachumi amathathu eyintatheli zindaba wakhethwa nyakenye ngumongameli Donald Trump ukuba akhokhele umsakazo we-Voice of America. So kuthethe isikhathana ukuba uLake angene esikhundleni lesi ngoba kusalungiselelwa ukukhethwa lidala le-Senate kwa-L. Brent Bozell III, umlobi olandela ezombusazwe sazwe ezithakazelela ngababizwa ukuthi ngama-conservatives. I-US Agency for Global Media esamelele ukuba kukhethwe iqula elilawula ukusebenza kwayo elilamalunga ebandla elibusayo eliphikisayo azasebenza lo mkhokheli wayo ekuqhatshweni lekuxotshisweni nomsebenzi kwabakhokhela inhlangothi ezitshiyeneyo. URoman Napoli ophethe okwesikhathane esikhundla sowaye ngumkhokheli we-USAGM u-Amanda Bennett owachiya umsebenzi lo ubikele isisebenzi ngokuqala umsebenzi kukaLake esebenzisa incwadi yebulenjini. UNapoli uthe uLake uza lobungcitshi bokuthapha izindaba obugoqela ukusebenza kwakhe emsakazweni kweminyaka engamachumi amabili lapho ayekhokhela inhlelo ezitshiyeneyo njalo wasebenzela amankampani ezindaba amaningi. UNapoli uthe uLake waxoxa labo mongameli ababili njalo wathola izicoco ezimbili zokuloba izindaba ze-Emmy Awards. Uthe uLake ongumcebisi kahulumende kaTrump uzasebenza gadalala ukuze i-USAGM ilandele iziqondiso ezilawula ukusebenza ngendlela ephezulu kulabantu abakhaliphileyo kulokhu abakwenzayo kunhlangothi zonke njalo labathola imali kahulumende abasebenza layo. I-USAGM lenhlangothi eziningi eziphatha izindaba njalo lezivimba ukuba kubikwe ngokufaneleyo. Imisakazo yayo ilalela ngabantu abafika izigidi ezingamakhulu amane lamachumi amabili 420 million ngeviki. Inhlangothi ezithi VOA, Office of Cuba Broadcasting, iRadio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks, Open Technology Fund, Le Frontline Media Fund. Phezu kokuba le nhlangothi ezizimele i-USAGM ithi imele ukubika ukukhulumisana lokuxhumanisa abantu emhlabeni wonke jikelele isenzela ukusekela ukukhululeka kwabezindaba lezombusazwe. Elobela izisebenzi uNapoli uthe uLake ololwazi olumangalisayo kwezokuthapha izindaba uzakhuphula izinga lokusebenza kohlangothi lolu ekwethuleni iziqondiso lenhlelo zikahulumende kaTrump emhlabeni wonke jikelele. Ababona ngokwethula kwezindaba ze-USAGM ngabakakhulumi ngodaba lolu loba sebacele ukuthi besiphe imbono yabo. Kulomthetho ovimba be-USAGM ukuba bengenele kwezokwethula kwezindaba zinhlangothi ze-USAGM zonke. Inhlangothi ze-USAGM zivimba ukwethula kwemibiko engaqondanga emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwaqala ngesikhathi sempi yamazwe wonke e-World War II ngesikhathi kusethula imibiko yodlame ngabenazi iGermany. Kodwa kulabanye abathi kayibiki ngemfanelo kayiqhubi kahle umsebenzi njalo kayikwazi ukuhlela abantu abayisebenzelayo. ULake wakhuluma ngalokho emhlanganweni weConservative Political Action Conference oqhutshelwe eWashington DC ngeviki ephelileyo. Wathi esengumqondisi weVOA uzakhuthaza ukuthi kubikwe izindaba ngokuzethula zinjalo njalo ngendlela esuthisayo. ULake wathi iVOA isile minyaka engamachumi esithiyangalombili lantathu 83 years ibikela uZulu ngokwenzakala elizweni leli. Kwesinye isikhathi yethula izindaba ezimqotho kuthi njalo iphinde yethule okungaqondakaliyo. Silwa impi yokwethulwa kwemibiko ngakho ke akula okunye okwedlula iqiniso. Ngilethemba lokuthi iVOA yisikhali esingasisebenzisa. Omunye wabathi iUSAGM kumele ivalwe nguElon Musk, umcebisi kaTrump. ULake uphinde wathi kasisoze sibe yiTrump TV njalo kasisoze sibe yiTDS TV. Lokho okokuzonda uTrump lingakuthola eCNN, MSNBC, PBS, 60 Minutes, The Washington Post, leNew York Times. Ngaphandle kokuba yintatheli zindaba, uLake wake wangena kwezombusazwe. Wachiya umsebenzi wakhe emsakazweni weArizona lapho athi kwakusethulwa amanga ngobhubhane. Ngaphumelelanga ukukhetho lukasibalukhulu wesabelo seArizona, waphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Wazama njalo ukuba ngusenetha kodwa kwehlula. Udaba lolu lulotshwe nguJessica Jarrett weVOA, lalethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Kusukela ngenyanga kaZibandlela kuwona lo umnyaka, i-M23 iqembu labahlamuki elisekelwa yiRwanda lilokhe likhuphula izinga lokuhlasela isigaba esingempumalanga yelizwe leDemocratic Republic of Congo, iDRC, lithumba amadolobho amancinyane lisiya ngaseningizimu ephose iqondane lomngcele weDRC ngempumalanga kwayo. Mhlaka 27 ngoZibandlela, i-M23 yahlasela iGoma, okuyisigodlo sangenyakatho yesabelo seKivu, okulabantu abafika phose isigidi. Abantu abangedlula inkulungwane ezine 4,000 babhubha ngemva kokuhlaselwa lokhu. I-M23 yasimemezela ukuthi kumiswe okwesikhatshana ukuletha usizo, kodwa yaqhubeka ifola iqonda eningizimu. Ilizwe leRwanda lithi lisekela i-M23 ngesizathu sokwenqabela udlakela lokukhethana ngemihlobo phakathi kwabantu besithuthi okuyibo abalutshwana ngempumalanga ye-DRC. Iziphathamandla ze-DRC zithi iRwanda isebenzisa i-M23 ukuzithaphuzela okwenjiwa emigodini yeKongo. Umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi i-M23 ithumela kanye kumaviki amane amathani alikhulu lamachumi amabili e-coltan lokwenjiwayo okusetshenziswa ekuhiqizeni imitshina esetshenziswa kulezi insuku. Okwezinyanga lezinyanga, besibuka i-M23 leRwanda izithele ngaqandayo ngokuthi kumiswe ukulwa, bethumba ezinye izabelo ngezizathu ezilizaba, njalo besenqabela ukuthi kube lentuthuko, bekuphindaphinda lokhu. Kucho Ambassador Dorothy Shear, isiphathamandla sesigodlo seMelika e-United Nations. Siyake sibone i-M23 ibangela ingxabangxoza lodlakela olulolunya kuzakhamizi ezitaladini zeMasisi eGoma okwamanje sokuseBukavu. Bevika ngokuthi bayakhulula njalo bayabuyisela ukuhleleka kulezo ndawo. Umanyano we-United Nations uyakusola kakhulu ukuhluthunwa kwendawo yendizamchina eKavumu Airport ledolobho leBukavu. I-M23 imanyene lamabutho eRwanda. Siyaqhubeka sisekela abantu beCongo ekuzivuseni kwabo kanye lobuqotho bendawo yabo. Sikhuthaza ukuthi M23 ime ukulwa lapho ehlasela khona njalo isuke endaweni zonke esizithethe, kutsho Ambassador Shear. Sikhuthaza ele Rwanda ukuthi liyekele ukusekela iqembu le-M23 njalo lisuse amabutho alo e-DRC futhi lithonisise labo abephula ilungelo loluntu. Sesilobufakazi bokuthi iliqiniso imbiko evela ehofisini kaSkomichi obona ngamalungelo abantu kumanyano we-United Nations, e-United Nations High Commissioner for Human Rights, olokubulawa kwabantwana i-M23 eBukavu, phakathi kwezinye izehlakalo ezimbi ezephula amalungelo abantu. Siyasola lolo dlakela njalo akufanelanga luqhubeke. Okwamanje sikhuthaza ukuthi kungabi lokudinga ukusebenzisa amatshe aligugu endaweni lapho okukhonya khona i-M23, kutsho Ambassador Shear. Umanyano we-United Nations uzimisele ukusebenzisa konke elakho ukwethesa umlando labo abaphatheke ekuqhubekeni kwengxabano yabantu abahlomileyo, ukungahlaliseki lokungavikeleki e-DRC, kugqiba u-Ambassador Shear.
Le yimibono kahulumende weMelika. Iqembu leScotland Football Club linqobe eTriangle 1-0 emdlalweni eCasalaga Premier Soccer League odlalelwe namuhla eRufaro Stadium. Lo ngumdlalo wakuqala walonyaka wemidlalo yePremier Soccer League. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Ngajabula iaudio mayingafundwa. Kanti umbuso lo weZANU-PF uzosuqhathe nina amayouth. Amayouth amaningi eZimbabwe awasebenzi. Ende omnanga kwabuya bethi akuqhubeke usebenza uzuyefikela kubo 70 years. Kanti amayouth wona azoqhathwa nini? Besicela ukuthi beke bezwe le audio basiphendule ukuthi kuyoqhathwa nini ngoba sibaningi asisebenzi.
Studio 7, hambe bebengekho yini abanye abantu elibe lingabakhulumisa kulokuthi liyekhulumisa uDS Dube. UDS Dube yini into engayikhuluma? Ngoba uDS Dube nje mayekhuluma kuphela ucabanga isisu sakhe, ucabanga ezimnandi kuphela lezo fanele ezithole kuzano. Yini into engakhulunywa uDS Dube lengqondo? Mina uDS Dube angaze ngibuze ukukhuluma into lengqondo, angaze.
Salubonani, salubonani Studio 7, linjani basakaza abahle, linjani basakaza abahle. Hayi, siyabonga, siyabonga ngomsebenzi eliwuqhubezayo. Siyabonga kakhulu, ngithi ngincume lindoda ekhulume ngesikolo sesikombingo. Hayi, uyichaya ekhaleni, kumoshakele, kuyamoshakala, iqiniso lihle. Into ziyamoshakala, abazali kabanalutho. Abanalutho abazali bazihawulela, impilo inzima. Kodwa-ke uzatholanisa ukuthi uzwelo kalukho ebazalini. Abantwana badubeka, bahawula, baxotshwa njalo nje. Asiwo sikombingo yodwa. Angazi singasizakala kanjani njengabazali esigabeni esinjengasona lesi. Iqiniso lihle, impilo inzima. Abazali abanalutho, abantwana baxotshwa ezikolo, bexotshelwa izimali.
Ngiyabonga lonke basakazi ngokuncedisana kwenu khona ngapha. Nisikhohlwanga, siyisizwe senu, sisizwe sakini. Ngicela ukubuza bakithi, yazi ngiyakhathazeka ukuthi soze sife sesigugile, singenalutho, singenama-benefit ngokwemisebenzi. nxa ezanu PF kanti wayiningazikhulumeli khona ngapha ku Washington DC niyakhohlwa yini ukuthi na naflathela abantu isizwe linjani nisizwele bakithi nisikhulumele nabaphathi baka Trump khona ngapha siyahlupheka izanu PF iyatshontsha bakithi uma ungaya lapha ku N1 kunama truck aphethe ama mineral resources agijima 24 hours 7 days 24 hours aya eskoto amathaga abuye eZimbabwe asikwazi ukuthi kahle kahle lizwe lakithi kanti liyoze liphumelele nini lokhe amadorobha akhe wahambe lunga angaze ngizwe kuthiwa igovernment ephethe or izami PF yakhe idorobha noma ungazi uya kuphi eSouth Africa akuna dorobha elakhiwa yi-ANC noma ungazi uya eZimbabwe akuna dorobha elakhiwa izami PF kanti kuhamba njani amasela lawa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. It was a Woza Friday, my darling. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomcilo dabuka eGwanda uchazani Ndiweni owazakala ngokuthi Rasfire. Ucula umdumo warehouse abawubiza leKompo endaweni yaseLimpopo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Zani uza ngamandla anzima kwezomculo hija kelidabuka emajawundeni
ngazalelwa emanama Mission Hospital then ngasenza siyadlala eKids lamanje kuyikholoke kuyakhe khona abazali bami njalo yikho engenze khona izifundo zami ze primary leze secondary bengingumculi kakhulu wesicathamiya esikole eDongotunge High School.
Ucula ehedwa uRasfire nxa esebenza labanye ekupheni umculo wakhe njalo selamadlalade athize
amadlalade asemathathu kunelinye nje singile liphume kathesi elitsha andichaye lo mfowethu King Adiza elithi umuntu dangerous ikakhulu mina ngithenga amabhithi from South Africa then bese ngiyarekhoda-ke lapha eZimbabwe emaproduseni ama makhulu kakhulu ofurikan o-Hardmark Obiza ya uBlue Master labanye nje ngibakhohliwe kuyiba ba producer wami engisebenza nawe kakhulu.
Rasfire uthi kukhona abamenza wathanda ezomculo. Thina balaleli ukuthi uthiwani lomculo.
Elumculo bengothanda kakhulu mina bekuyiLimpopo. Umculo bengimthanda kakhulu bekungumakhadzi kunguye owangi-inspire kakhulu ukuthi lami ngilandele umculo wakhe kakhulu. Ngase ngisithi hhayi lami mangihlale endimene naleyo eyakhona ngale Limpopo. Kuyi umculo engiwuculayo mina umculo waseLimpopo i-house bathi iLekompo.
Umculo wakaRasfire uyatholakala. Kubaxhumane nawe njani abalaleli Ndiweni?
Ku-Instagram ngikhona, ngiqale kakhulu ngithi YouTube ikho ngikhona Rasfire the Entertainer, ku-Facebook ngikhona Rasfire the Entertainer, ya zonke indawo TikTok lakho Rasfire the Entertainer, ku-email abafisa ukuxhumana lami ku-email theentertainerrasfire@gmail.com. Ngiyabonga.
Lijaha elizala zomnandi wezomculo uRasfire nguye besikhwethisela ekuhlelo waza uza Friday mpela sonto entekini lonke ikamra mu-Edward Jesus Bar.
Thank you.
Sibonge uEzra Chisasibanda ngokusipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa uhlelo le Live Talk uluyalandela. Namhlanje sixoxa ngokubotshwa kwentathelizindaba oBlessed Mhlanga. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sesitshaye kwazela olivalelisayo nguTabo Kancube. Lisayo.